siya lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNtulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Na ethi yena umkhonomi weZimbabwe usiqala ukuvuka. Umkhonomi akusiyonto ongaphonguyiqamba njengomoya. Umkhonomi into othi nxa usithikila lokhu okwenzakala kumkhonomi. Uyatsho ukuthi umkhonomi uyavuka ngoba sesenze imisebenzi elinani elingaka.
Amacele wonke awe MDC asola amazwi kaMongameli Robert Mugabe awukuthi umnotho welizwe usuqalisile ukuthuthuka.
Owakhathesi njengenhlanganiso ezizimele zodwa siye sahlangana saxoxisana ukuthi kuyini okumqoka ebantwini khathesi nxa sikhangele i-Tupo Summit.
Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla ziqhube imihlangano lentathelo zindaba zibafundisa ngokuyikho kumqoka okufanele zikunanzelele emhlanganweni we-SADC People's Summit oza kwenzela koBulawayo ngenyanga ezayo. Umhlangano wokuhlaziya ngomkhuhlane wengculaza owe 20th International AIDS Conference ungene kulanga lesibili lamuhla edolobheni leMelbourne kwele Australia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amacele eMDC asesole kakhulu amazwi kaMongameli Robert Mugabe awukuthi umnotho welizwe usuqalisile ukuthuthuka. Ekhuluma eHarare izolo, uMugabe uthembise uzulu weZimbabwe ukuthi umnotho usendleleni eqondileyo njalo uhlelo lweZimaset luphethe indima enkulu ekuvuseleleni lumnotho. Kodwa amacele omabili eMDC athi uMugabe uyaphosisa nanku amankampani eqhubeka ivalwa njalo le misebenzi isilela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lesikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube.
Nxa ethi yena umkhonomi weZimbabwe usuqala ukuvuka. Umkhonomi akusiyonto ongaphonguyiqamba njengomoya. Umkhonomi into othi nxa usithikila lokhu okwenzakala kumkhonomi. Uyatsho ukuthi umkhonomi uyavuka ngoba sesenze imisebenzi elinani elingaka. Usho ukuthi umkhonomi usungcono ngoba intengo zezinto emagrosa sezehlile ngenani elingaka. Usho njalo ukuthi amatitshala asezikolo labasebenza kahulumende ebesingenelisi ukubaholisa sesenelisi ukubaholisa sisenelisi ukubaholisa ngenani elingaphezu kwe-poverty data line. Usho njalo ukuthi abantwana kade behlala ezitridini belabazali abangasebenziyo ama-street children asesukile ngoba sesibatholele indawo ze-social welfare esenelisa khona ukubagcina lokubabhasopa. I-economy kasonto ophunga uyikhulumela ngomlomo njengamalimi ivuke ilungile. Ilungisa ngolwazi lokutshengisa ngesilungu abathi empirical evidence. Kumele kube lesibonelo. I-politics lama-slogan akungeke kwalungisa i-economy. Akwenzayo unfortunately ubaba ukuthi ukhuluma i-slogan. I-slogan ayisiso esitshengisa ukuthi i-economy sivukile. Ungakhuluma mihla nemihla ukuthi i-economy sivukile, akusoze kwenzeka ukuthi i-economy sivukile. Atshengise imisebenzi asebekhandile, atshengise abasebenzi behulumende asebebhadalwa, atshengise ama-youth wonke lawagcwele esitridini engenamsebenzi ukuthi asethole ngaphi umsebenzi. Atshengise njalo ukuthi izindlu, abantu abadinga izindlu sebetholile ukuthi baziphathise ngokwakha izindlu kumbe ngokuthenga izindlu. Akuthoyo nje umuntu omdala lize neze ngoba uswele into angayikhuluma ebambekayo ngemva kweminyaka bethe bona nxa bewinile ivoti bazavusa ubukhononi ngoba bebesehlulwa yikuthi bebesebenza lama-MDC emabili kuhulumende. Esazela sakutsho thina sathi ama-MDC abencede ihulumende ukuthi ine isisele yedwa izami PF sokule mpumputhe kuphela.
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Amazwi kaMnumzana Dube agcizelelwe ngumsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDCT, uMnumzana Bednico Bebe.
uyazi lakho ukuthi ihleke yabo singani kutwa ngumuntu ombulizela abantu bezimbabwe ngohlupho osebenzele ngomgabe ngoba hambe kushiwa umgabe nxa engawuvula owakho umlomo athi yena umnotho wezimbabwe usuthuthuka uyaphambili okwakuqala umbuzo ofikayo phakathi kwenakini ukuthi hawu kanti umgabe wakuthi umnotho sungono usuthuthuka usiya phambili ovele ubulele ngubani asikaze sikubone thina ukuthi kulo muntu obhidliza into ayiqeda ayithi du eyibhidlizisayo kungabi nolwazi nokuthi ezomkhonomiso kanonjani into ziqhutshwa njani abe sesiba nguye futhi othi yena uzawuvusa lowo mkhonomi kuyatshengisa sobala ukuthi nxa sisithi thina ezimbabwe silomnyama kumbe mhlawumbe sitshayela uswazi unkulunkulu esingakwaziyo ukuthi sitshayela siyavuma sibili ngoba umgabe uyatshengisa ukuthi kona-ke usegugile kahlaboni okubonwa ngabantu abatsha abanjengathi kahlaboni okubonwa nguzulu wonke wezimbabwe odubekileyo oswele imali kahlakubone okubonwa nguzulu wezimbabwe olabantwana abaphuma emayunivesithi nezikolo kodwa bengasebenzi kahlawubone umbono obonwa ngabantwana bezimbabwe bazibabalekela ilizwe labo ngesha kwamanye amazwe kutshengisa sobala ukuthi ubaba losekhulile usekhuluma inganekwane nento yabe icabangayo naleyo elele angisecabanga ukuthi yinto ephilayo ezimbabwe akula nto njalo ephilayo iyaphupha nje kuphela njalo lo mnotho lokuthi uyathuthuka asiwuboni thina abanye ubhizinesi sikhuluma kunje imali kayibambeki ama-business wonke amanye aleminyama ayavalwa angavalwanga yilawa lokuthiwa abantu sebesebenza 3 days a week lowo mnotho akhuluma ngawuphi kuyasimangalisa kuyasimangaza kuyathengisa ukuthi umntu lo nhliziyo
bathi phela kule Zim Asset
izim asset kuyini izim asset lugwalo nje lomuntu owahamba wahlala phansi wathi yena nxa ephupha ebona izanu ibusa nxa ingabona ngani ingalungisa ubone ngani ingalungisa izinto ngale ndlela kodwa ke ukuphupha kayisikho okulungisa into ukubhala ugwalo kayisikho okulungisa umkhonomi
umnumzana Bednico Bebe ngumsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-MDCT ukodwa isikhulumeli seZanu PF umnumzana Rukare Kumbo usekele amazwi kamnumzana kaMongameli Mgabe sithi akulalutho oluhle abe MDC abangalutho ngoMongameli Mgabe lebandla leZanu PF
ungazihlupha labantu beMDC yikho abakwanisayo ukuphonga ukukhuluma lokuhumana iqiniso ukuthi i-economy yethu sitshintsha kule zinto eziningi eziyenzekileyo ukudla umaize umbu sasi-importa uvela outside kodwa kathesi akusela abantu kathesi bekwanisa ukudengisa umbu wabe-g m b ora i-dins or whatever it is kwi-g m b i-g m b iyakwanisa ukuwabhadala ungathatha isikhathi lijana kodwa iyababhadala ukutshengisa ukuthi hhayi inonto sivukile siqalise ukuvuka ngenxa yokuthi kudala kwakungenzakali khonokho so siyathaba kakhulu ngenxa yokuthi izinto eziningi ezazithengwa ephethiya bandle khathesi sezitholakala khonapha inkukhu amaqanda konke sokuyenzwa ngamazimbabwe yinto esiyifunayo ukuthi imoto ibantu bezimbabwe so umngameli wayeright ekhuluma ukuthi hhayi inoto si-improve sibili umangunja governor we-Reserve Bank waphuma ngiyabona iviki ephelileyo isithena hhayi izinto sezingcono inoto sitshengisa ukuthi hhayi ingavuka wathi yena amabhenki awezimbabwe aright bayakwanisa ukunika abantu imali and so on so on bayenza ama-profit manje abantu abaphezulu ngakhona ngale umngabeli lo governor bekhuluma so wena ukhuluma uvela ngapho kwi-m d c abantu abahluphekayo nje lakade ezawusela le mali yokudla yibo abantu abayesithi inoto kayihambi nenxa yokuthi bafuna ukuthi banike imali lama-british ama-america ukuthi babe bengcolisa izimbabwe bangcolise umngameli
umnumzana Rukare Kumbo isikhulumeli sebandla leZanu p f kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa utshele idale lephalamende lamuhla ukuthi ngaphandle kokuthi kuvuselelwe amakampani kube le misebenzi akulandlela umnotho welizwe ongavuswa ngayo ubuye ume ngezinyawo njalo wengezelele wathi imizamo yakhe yokudinga imali yokuvuselela umnotho iphanjaniswa izijeziso athi zetheswa ilizwe ngamazwe angentshonalanga
The Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezizimeleyo lamuhla ziqhobe imihlangano lentathela izindaba zelizwe zibafundisa ngokuyikho kumqoka okufanele zikunanzelele emhlanganweni we-SADC People's Summit ozakwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo. Umhlangano lo wandulela owenkokheli zamazwe akumanyano we-SADC owe-Heads of States and Government Summit okhangelelwe ukuqhutshwa edolobheni le-Victoria Falls ngenyanga ezayo. Emhlanganweni we-People's Summit, inhlanganiso ezizimeleyo ziyahlangana ziqoqe imbono yabantu ezizayikhweza emhlanganweni we-SADC Heads of State. Uhulumende yena uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo omhlangano we-SADC Heads of State lapho akhangelele ukuthi kuyabe kuleziphathamandla nenkokheli zamanye amazwe ezedlula amakhulu ayisikhombisa i-700. Okuningi ngodaba lwe-SADC People Summit asekuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Liberty Bebe, isiphathamandla senhlanganiso yezemcod.
Owakhathesi njengenhlanganiso ezizimele zodwa siye sahlangana saxoxisana ukuthi kuyini okumqoka ebantwini khathesi nxa sikhangele i-People Summit. Siyazi ukuthi i-summit yama-Heads of State iyabile agenda yayo, kodwa thina njengabantu sithi la sifuna ukuthi sifake imibono yethu ku-agenda ye-People Summit. So ukuze sifake imibono yethu, kodwa kumele sikase sivumelane njengabantu ukuthi yikuphi esibona ngathi kumqoka. So sihlangana siqoqa into esithi i-People Summit, le eletha abantu abavela emazweni atshiyeneyo ku-SADC region. IZimbabwe lonyaka yiyo ezabe ihosta leyo People Summit ngenxa yokuthi umongameli welizwe leZimbabwe nguye kumele athathe ukuba ngu-chairperson we-SADC. Esesikwenzile yikuthi sesifakile phansi izinto esizifisa ukuthi ziqoqwe ngazo ku-SADC People Summit. Okokuqala, sifisa ukuthi i-summit iqoqwe ngodaba lwe-tax ku-SADC region, ukuthi kanti abantu bengabhenefitha. Ungananzelela abantu bayabhadala i-tax, kodwa abananzeleli ukuthi balamalungelo okubuza uhulumende ukuthi i-tax yabo isetshenzisweni. Khulume ngodlakela ku-SADC region, i-violence esiyibona emazweni e-SADC ngesikhathi sokhetho. Khulume ngokuthi kathi amazwe e-SADC angancedisana njani ukuthi abumbe ukuthula emazweni abo. Okunye sikukhangeleyo yikuthi sikhulume ngendaba ze-governance, le-democracy, le-human rights, ukuthi nxa sikhangele ukhetho olwenzakala ku-Southern e-SADC region, le yanto abayithi i-SADC Observer Mission i-credible yini, iyakwanisa yini ukuthi ifake umbono wayo inga-influenswanga ngamanye ama-governments, nokuthi abantu baphatheke okunganani ku-SADC Observer Mission. And then okunye esiyakukhangela into zese-delivery, ukuthi kathi nxa sikhangela ngezempilakahle, sikhangela ngezamanzi, sikhangela ngezemfundo, amazwe e-SADC asehambe okunganani ukwenza ukuthi amalungelo abantu kulezo zinto ananzelela.
Imbono leyi liyithethe kunhlanganiso ezingaki?
Khathesi asikabi lembono esiyiyo imbono leyo esithi lokhu lalokhu kumele kwenziwe. Esikwenzileyo ukuthi sifake esikuthi agenda. Sithe sifaka leyi agenda kule nhlanganiso eziningi, phose 40 inhlanganiso ezimele zodwa eziphathekileyo ekufakeni i-agenda.
Lo ngumnumzana Liberty Bebe, isiphathamandla seZimcod, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini, kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo, 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abasemelika leCanada ngezithi 1-712-432-5885. Kholisa umsakazo wakho weStudio 7 kuRadio ebulenjini ecingweni loba kumakhale kukhwini. iStudio 7 ngeyakho.
Inhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition ithi inhlanganiso ye SADC lokhu ilomlando wokulungisisa izombusazwe eZimbabwe lanxa ukhulumende womanyano sewadlula. Lokhu kuvele emhlanganweni owenziwe ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ethekelele eLebotswana kuyakhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo ezalelo lizwe phambilini komhlangano we SADC Summit owenzela eZimbabwe ngenyanga ezayo. Obekhokhela leli qula umnumzana Joy Mabhenge wethulele lezinhlanganiso umomo wezombusazo elizweni. Obona ngokwethulwa kwembiko kule inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Thabani Moyo utshele omunye njalo umhlangano lenhlanganiso zeBotswana ukuthi inhlanganiso zihlale zikhulumisana leli Zimbabwe. Umsekeli kamgcini sihlalo we-Crisis in Zimbabwe Coalition unkosazana Samkeliso Khumalo utshele inhlanganiso zeBotswana ukuthi bakhathazwa yindlela eqhutshwa ngayo ukhetho emazweni eSADC. Yona linhlanganiso ingenzi lutho ngalokhu. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi uhambo lwe-Crisis in Zimbabwe Coalition lolu alusoze luphathise lutho ngoba leli lizwe laliphakathi kodubo.
Ngiyananzelela futhi ukuthi yona iSADC ngobuningi babo bavume ukuthi ama-election ngalast year bathi ayi-free and fair. So ningazi ukuthi iBotswana yona ngokwayo ingaba le influence bani ngoba singakhayelela ukuthi i-civil society yaseBotswana ivele ile problem nemizana ephama yiyo eyinye ingathi ngelinye ilizwe leliyana elingela into ezifana nama-community radio stations and ungakhangela ukuthi okwesikhathi eside uqhama senginomunye umuntu okhangele ukuthi ngomunye layo osebusa ngogcizi khona ngale eBotswana. So I make sure ukuthi really abangaku-achieve eBotswana kuyini ngoba out of my mind, I don't think of any organization here in Asia ever Botswana SAG Ayele Dumo. So mhlawumbe hayi kusela nje into yokwenza kodwa mboni nje ukuthi ngaba lempumelelo engani yakhanya-ke engazeleyelizenbiboswana
ye kodwa siyabona ukubana iBotswana yiyo esike yaphathisa iZimbabwe ikakhulu umnumzana Tswangirai siyakhumbuluke wayaphephelela kuona njalo iBotswana ikhanya iyaphathisa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo singathini ngakhona
yena uKhama singathi personally ukuyawe lesikhathi lapho kade ngami uyasekela lokho nalokho kanti okumele sikugqale kakhulu ngiyagqala kusadazi ukuthi kena lesiko bani singakwenza ngemva kwe-election last year and singazibuza ukuthi kunini lapho uKhama asine khona ukukhuluma ngomongameli welizwe ukuthi lokho nalokho kuzatshela ukuthi kena mhlawumbe la esenanzelele ukuthi into leyo singami size yabonakala because okunye okubuhlungu kakhulu lethi ngathi abantu basekumele bekunanzeliwe eZimbabwe ukuthi i-opposition kayisekho. So nxa i-civil society iyahamba khona ngale mhlawumbe bangase kuhle ukuthi bekhulume layo uhulumende leyo khona kathesi ngoba izamphiwe kule tipes epalamen ayikho eyinye inhlanganiso endibona ngani ngafaka i-pressure okwakathesi eZimbabwe ukuthi into zingatshitha ngaphandle kwayo izamphiwe. So ngingazi ukuthi inhlanganiso lezi abantu babekhuluma nazo ukuthi zenzele njengoba sengikhulumile njalo ukuthi yena iZimbabwe okomnyaka olandelayo yize eyeyabi phethe isikhundi lasesakhe.
Lo ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izokwethulwa kwembiko ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umhlangano wokuhlaziya ngomkhuhlane wengculaza owe-20th International AIDS Conference ungene kulanga lesibili lamuhla. Iningi lengcwethi zalomkhuhlane abaphila legciwane kanye lenhlanganiso zabo bekhalela abalahlekelwe izihlobo engozini yokudutshulwa kwendizamtshina yakwele Malaysia. Abanye babo abakade besiza emhlanganweni lo owenzelwa edolobheni le-Melbourne kwele Australia. Umqondisi we-Safaith uLoy Chingandu uthi uyabuliswa liqula elize ukuzomela eleZimbabwe emhlanganweni lo. Uthi uyajabula ngaleli qula. Umnumzana Chingandu osekusele manje ukuthi uhulumende adinge indlela zokuthola imithi yokupha abaphila legcikwane hatshi ukukhangelela kunhlanganiso ezipha uncedo ezomhlaba. Lomhlangano ubikwa ubuthanise abantu abedlula inkulungwane ezilishumi lambili, 12,000, lapho owake waba ngumongameli weMelika uMnumzana Bill Clinton akhangelelwe ukuba khona. UMnumzana Chingando okhulume le Studio 7 echasisa okwenzakala kwele Australia.
Ye, umhlangano uqalise kuhle kodwa awusahambanga ngendlela kade siyikhangelele ikakhulile ngalokuqala ngemva kokuba sesizwile ukuthi abanye bethu babhubhile besendleleni yokuza ngapha emhlanganeni. Manje khonokho kuke kwangathi kuyasidanisa mbijana kodwa hhashi siphinde saduduzana ukuthi laba bantu kade bebuya lapho ukuthi sibambisane kumele sihle sitshengise ukuqinisa kwethu nokuthi usitshengise ukuthi umsebenzi lo kade bewulanda uqakathekile.
Yes, ngathi-ke elixoxe ngakho namhlanje kungabe kuyini?
Namhlanje njengelanga lokuqala umhlangano lowo ujwayele ukuba khona kanye ngemva kweminyaka emibili. Isizathu kuyikuthi siyabe sibuye ukuthi sizotshengisana ukuthi kukhona yini okutsha okungabe singathi siyabe sesikwazi mayelana ne-HIV okumele sikuthathe siyekusebenzisa emazweni ethu akushiyeneyo. Yikho-ke ngingathi mina okwakathesi njengoba siqalisile asikaboni into eqakathekile entsha engathi iyaphuma kodwa into engani iyaqiniselwa esesiyazi ukuthi thina amaphilisi lawa anathwayo umuntu nayele gcikwane le-HIV ayasebenza. Yikho-ke into esingayo lapha yikuthi sibonisane ukuthi njengoba sesikwazi ukuthi amaphilisi ayasebenza njalo silabantu abaningi abalomkhuhlane wegcikwane emazweni ethu ngale njengabemsundu, uhulumende bethu bangayenza njani ukuthi labo benelise ukuthi bathengele abantu babo amaphilisi hathi ukumisa amaprogramu yemu ngamaphilisi okucela.
ULois Chingande ngumqondisi weSafaith ubekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, njengayo wonke olandela ukholo lwesiMuslim umhlaba wonke, abalulandelayo eZimbabwe bamanyana labanye babo ukunanza isikhathi sokuzincitsha ukudla kanye lendaba zemacansini kwabathetheneyo eseRamadan. Intathezi indaba ethu Mavis Kama okhulumisane labanye abokholo lolu usethulela okuningi.
Ngikumemezela komunye wabakholwa kukholo lwesi-Islam ukwazisa abalandeli balo ukuba sekuyisikhathi somthandazo. Lokhu kumemezela kwenziwa kizo zonke indawo lapho abokholo lwesi-Islam umhlaba wonke behlangana ngesikhathi semithandazo eyenziwa kahlanu ngelanga. Iqakathekiswa ngokuphindiweyo limithandazo ngalesi sikhathi abalandeli balolukholo bayabe bephakathi kokuzincitsha ukudla okwenyanga yonke ngesikhathi seRamadan. Lokhu kuzincitsha ukudla kwenyanga yonke kugoqela ukungayi emacansini kwabathetheneyo njalo ubanjwa ngamandla wonke olulandelayo ukuba aphatheke kikho. Ngemva kwenyanga abokholo lolu bezincitsha ukudla badonsa njalo ezinye ezilithumi lapho athe akubanjwa ngamandla olandela lolukholo lwesi-Islam ukuzincitsha ukudla ngalesi sikhathi. Lingcazelo phezu kokuqakatheka kwesikhathi sokuzincitsha ukudla eseRamadan igcizelelwe ngomunye wabalandeli bokholo lwesi-Islam lolu, uMnumzana Thabani Dube wasemzini ohlala abanengi eMbare.
Sicho ukuthi kanathi amanzi kabamba ukudla ngawumuntu owathathayo vele aliyenze kwamacansini ngoba siyasitsho ukuthi ngawufasta umele uzincitshe izinto ozithanda yona umbe izinto ezingani singazikhangela yizo eziphilisayo, but umuntu ogulayo kafanelanga ukuthi ebe ezincitshe ukudla. Omama abamunyisayo njalo labomama abalandelayo kumbe abakumenstrual period kabamelanga babe befasta. Ubaba umbe umntwana ungani uyagula njengoba ngijulo kamelanga ebe efasta ngoba maybe kuyakufunakala ukuthi ebethatha amaphilisi ukuze esila.
Udubena ozelwe ngubaba wesikhalangeni kodwa unina engohlobo olwavela eMalawi lwesiyawo uveze ukuba lokhu kuzincitsha kwabokholo lwesi-Islam ukudla ngokunye kokuhlanu okumele olandela lolu kholo abone ukuba ukwenzile ekuphileni kwakhe emhlabeni.
IRamadhani ku-Islam is a third pillar of Islam. Islam is ile 5 amaphila ukuthi eyoqala ngokukhola ukuthi akulomunye umuntu okumele sikhuleke kuye ngaphandle kaNkulunkulu njalo uProphet Muhammad umthunywa wakhe. Iphile sibili ithi umele upray 5 times a day. And then iphila number 3 icho ukuthi umele uzincitshe ukudla ngenyanga eRamadan. Iphila number 4 ithi yona umele unike icharity. Iphila yokugcina umele uhambe for hajj or pilgrimage ngesikhathi senyanga yehajj.
Unkosikazi Zihone Phiri ungomunye wabesifazane abalandela lolukholo ehlala endaweni yamaflats eMbare lapho kwaziwa ngokuthi kusemagaba. Uphila ngokuthengisa ukudla kuphekayo unkosikazi Phiri oveze ukuba uke waphuma kulolukholo wayangena olwesiKristu. Uphinde wabuyela kulolo azalelwa kilo olwe-Islam ethi ngoba kungekho akukhwabithayo kukholo lwesiKristu. Uthi kalimphazamisi lakancinyane ibhizimusi aphatheke kilo lokuthengisa ukudliwayo kunjengesitshwala kudaba lwakhe lokuzincitsha kusukela emadabukakusa kuze kuye kuthi ngesikhathi santambama kubohola lesithupha. Unkosikazi Phiri ethi ungumuntu oseqinisweni njalo ozibambayo.
IRamadan iqakathekile kakhulu ngoba inyanga yeRamadan inyanga elama-blessings amaningi. Kuyachiyana lenyanga zonke esilazo esiqakathekisa kakhulu.
Umfundisi Wison Dachi wokholo lwesiKristu njalo engumqondisi enhlanganisweni yeBible Ministries uveze ukuba iningi labantu aliluzwisisi lolukholo lwesi-Islam ngoba lingadingi lwazi ngalo. Umnumzana Thawanda Ganyani ngomunye wabalandeli bokholo lwesiKristu oveze ukuba akaluzwisisi ukholo lwesi-Islam lo mkhuba oqakathekiswa kangaka wokuzincitsha ukudla oweRamadan.
Angazi bathatha isikhathi esingakanani besiyathandaza bengadli. Owecansini hayi anzange ngikuzwe, ngiqalisa ukukuzwa namhlanje. Mina ngibona kuyikuthi bayabambelela abanye babo. Ukuphila yikuthi wena uchuza kuphi umuntu. Wena ufuna ukwenzani? Atsho ukuthi umuntu uzakufosela ngoba you are not free nanxa umuntu sekufosela ukuthi yenza kanje, yenza kanje. Kumele ube ne-freedom yakho umuntu uzenzele okufunayo. Nxa ufuna ukufasta uphatheke lawe, nxa ungafuni uyekela.
Abakholo lwesi-Islam bathi ukuzincitsha ukudla kungenye yendlela efundisa umuntu ukuba azehlise njalo aziphathe njengoba bethi lolukholo yindlela umuntu aphila ngayo. Lonyaka lezinsuku ezingabachuma amathathu zokuzincitsha ziqale mhla ka-13 Nhlangula njalo abakholo lolu baza kuzigqiba mhla ka-28 kuyonale inyanga kaNtulikazi. Lanxa eleZimbabwe lisaziwa ngokuthi lilizwe elilabantu abaningi abalandela ukholo lwesiKristu bedlula isigidi esisodwa 1.2 million abalandeli bokholo lwesi-Islam. Abalutshana babo bengabavela kwezinye inkolo ezehlukeneyo asebelulandela, beluncoma, beluchaza njengokholo olulemfundiso enhle ikakhulu kubontanga. Bethi luphathisa ukubafundisa phezu kokuziphatha lenhlala kahle kuZulu ngoba sebekhula bengelaso isimilo. Abadala bekhala ngabontanga laba uba sebelahleka lokungaziphathi. Abalandela lolukholo babuthana endaweni ezijiyeneyo elizweni lonke kumamosiki abo agoqela eHarare lapho kulesigodlo sabo emzini weWaterfalls njalo lakwenye indawo esemzini weBelvedere. EGweru babuthana eGweru Islamic Center kanye lase-Islamic Mosque emzini weMkoba 7. EKwekwe babuthana eMosque of Light ephakathi kwedolobho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isimo somnotho elizweni esibikwa ngumongameli Mgabe sithuthuka kodwa abamabandla aphikisayo besithi lokho akunjalo. Singakagqibi uhlelo lwethu kwesikhangele ebesikhokhela. Inhlanganiso ezizimeleyo lamhla ziqhube imihlangano lentathela izindaba zibafundisa ngokuyikho kumgqoka kufanele sikunanzele emhlanganweni we-SADC People's Summit ozakwenzelwa koBulawayo ngenyanga ezayo. Umhlangano we-20th International AIDS Conference ungene kulanga lesibili lamhlanje edolobheni le-Melbourne kwele-Australia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.